sokuyisikhathi sembiko yenu.
Kuna ke ngikhulumele uBelive Gawulelo Joseph Chuma, Malaki Mpomo, noZenzumo, noElfas Mashaba, bahlala besithi ilizwe leli lokuthula kulomthetho, people are living in peace. Look at eGwanda kubontebe laphana, izakhamuzi ziyakhala zithi kulomuntu ongubhova ohamba ethwele ihloka ngqamu lebhemba oterroriza erepha abantu. Lina bantu bezanu alikunanzeli kokuthi ilizwe leli akulamthetho la. Selibhizi ligijimisana labantu abo-CCC labo-MRP ama-opposition parties lisekela ukuthi amapholisa enze the right job yokubopha abantu izigangi ngesikhathi kamgaba zange sikubonele. Besabeka isikhathi esathi sikhula ngaso okuthiwa ukuthi abokulezigebengu ezihlala egangeni sokuyikho futhi ikhathi esingenxayeni i-new dispensation, kumbe yi-new dispensation yakhona leyo ukuthi amapholisa ehlule ngumuntu oyi-one. The whole of ZRP is a camus is kale, kumbe ukuthi kusemathebeleleni kumele abantu badubeke yikho elikufunayo khonoko. Believe Gawule njengawe yangeka yangeka mntu omdala hlala usithi kule peace. Kule peace njani namashurudi yahlupha abantu ngani? Kule peace njani abantu besithi kulo muntu oterrorize abantu abantwana basahambe esikolo? What type of peace is that? Akuzama ukufunda wena mdala ohambe esikolo, uzama ukufunda wena unanzelele ukuthi ilizwe lela alilamthetho, alila peace. Kwenziwa umthetho kuphela u-opposition.
Basakazi bethu ninjani? Ngikhuluma noNkabini. Bengicela ukudlulisa nje imeseji kunaba abafowethu abe-MRP. Ngilalele kahle, bengilalelisise. Nami nginendebele ngasemathebeleleni from Lupane. Indlela nje abayenza ngayo mina ayingiki respect. Angaze ngizwa mina abaholi be-CCC ma benza amarali becriticize noma begxeka i-MRP. So lokho thina abanye kusinikeza omunye umqondo ukuthi abana respect. I'm not a politician, ngingumvoti. Hayi ukuthi kule qembu engililandelayo, ngilandele iqembu mina, ngivotele iqembu embona ukuthi lingisa phambili and then lizosa phambili lempilo yabantu babami. So le into engiyizwa nje beyikhuluma la begxeka bengaqedi, hhayi angizwisisi kahle ukuthi bangabahola abanjani. Ma befuna ukuheha abantu ukuthi bebalandela, ababaheshe kahle. Intombi ayishiyelwa ngolaka, ayishiyelwa ngenhlamba. Awuyishiyeli nge-ex boyfriend yayo, uyishiyela ngento ozoyenzela yona in future. Hayi ukuthi uyishiyele nge-boyfriend yayo ukuthi i-boyfriend yakho yayinje. Ayizange ikwenzele lokho, mina ngizokwenzela lokho. No.
Linjani kustudio 7, kustudio 7, uThungameli Nkomo, Tanonoka Wande, Gift Dube, Susitumbani lwanomunye, labanye sembakhohliwe, siyalibingelela, siyajabula ngenyuzi, siyajabula ngenyuzi elisiphakulela zona kustudio 7. Lapho embakhohliweyo lingixolela, hhayi ngiyalibingelela ngibe lonke lonke, abanye amabizo abo asuke embalekile, ngiyalibingelela lonke engikhohliweyo. Lalapha embaqambileyo siyabonga. Ngile themba ngiyake ngilalele ngalibeka i-news ku-Studio 7 lixwayisa ukuthi kungabi lokuthukana. Kodwa isimanga engiyilazo nansi ngapho ku-Studio 7, lo baba lo uTafazwa Mgwadi uyathuka intando yakhe. Ngiyabe siyabe simlaleli nje sonke ku-Studio 7 naphela ngenxa yokuthi bona abe-ZANU PF yibo abantu abakuphawa. Ye, siyakwazi ye yibo abaphethe umbuso wakhathesi, kodwa liyaxwayise sibili sinyanyabe ngilaleli ukuthi nxa sifaka ama-audio kumbe kuyini nje kumbe kuloba, singalobi sithethela umuntu nxa kuyikuthi i-audio singakhulumi ku-audio sithethela abantu. Kodwa yena uTafazwa Mgwadi yange umlalele uyathuka nje ihlamba yonke umhlobo wonke nje ngenxa yokuthi bona yibo abakuphawa. Hhayi loku akwathina ke abanye abe-CCC asithandi ukuthi kumbe sithuke umuntu hhatshi.